ukujeziswa kumbe ukukhishwa kukamthwisiso omkhulu welizwe kwenziwa ngaphansi kwesiso sombuso lemithetho efakelwe khona lokho kukhangelwe ukuthi abe yilokho okuthiwa u-independent. Singakhohlwa ukuthi i-National Prosecuting Authority iliqembu elizimeleyo kayithunywa ngama-politicians, kayithunywa ngu-president ukuthi thwisisa lo ongathwisisi loyana. Ngakho-ke nxa ngabe ukhuluma ngokuthi kulamacala amakhulu awe-corruption engakathwisisi kungenzeka ukuthi labo bantu babotshwa ngoba bengama-political opponents, akunabufakazi, angeke azabudinge abuzuze bungekho. Yona leyo nto kuyafanele ukuthi ikhangelisise ukuthi icala lakhe licala yini kumbe wala ukusetshenziswa ukulwa labantu abangahambisani lalo uhulumente okhona.
Ngezinye indlela Ncube, kungatholakala ukuthi ukumiswa kwakhe umsebenzi kuhambelana lo kungezwani yini okukhona phakathi kwamaxuku atshiyeneyo kubandla leZANU-PF?
Yebo, kungenzeka khona lokho, kodwa ngithi lapha sesiyacabangela kungenzeka njalo ukuthi ngempela iyamehlula umsebenzi, kodwa sifuna ukuthi sikukhangele ngendawo zombili.